ukuthengisela lokwana kube khona lokho okube khona ko kwenziwe yilawo umthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay. Bebe ngani abantu abade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatsha abantu beqhotsha abantu besindebele neqhatsha abantu bashoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokana lokuyenzakala abantu bazivakala sebengenela ke bezama kuyilungisa ngendlela le bezama kuyilungisa ngayo kodwa ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu kuyinto kwakhona ngoba kade kuvekwa eceleni abantu besindebele bese khonapho bekhitshwa lo sokuthi abanye labo ba-apply abashoneni bese bengena emsebenzini ngako kuyona abantu bakushonile kakhulu bakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwezinto ukuthi abantu umuntu nxa eselwe ngumhlobo othile nxa efika emsebenzini sekuchipa abantu abomhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonsa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwakhe.
Nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi ke kunapho ke eMathebeleland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokhu kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day esemat north esikhuluma ngokuthi even other day white wakhuluma ngakho ukuthi i-devolution of power iyaqala kathesi okokuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iphathi ethile iphathi lokwana kusebenza but abantu bakholise badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo yikuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza ezigabeni zabo asitsho ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba ezigabeni zingathiho zabo bamele bethole kodwa uningi lokhonapho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana enjana abantu abanjengalobana ishopu enkulu engangalayo uzathola amashona sesiba yiwo amaningi kwethu lamaNdebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khona kwa nxa ngisizwa umongameli esithi yena ngemva kokhetho lolo i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo kuthi ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khonokho akugcwalise ukuthi abantu bathole umnotho ogcweleyo ezigabeni zabo.